tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Ngomgqibelo omhla ka 18 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lezanu-PF kobulawayo liqhube ukhetho lwama-provincial elections olokukhetha inkokheli zalesi isigaba. Induna yentaba zinduna emathebeleleni South umnumzana Nhlanhla Amangwendiweni uchasisa ngakutshoyo ngezijeziso zenotho kanye lentaba yezinduna.
Izijeziso zenotho ngathi kumele zingene nxa lingalaleli ngentaba leyo. Ngoba ngathi umthetho wezijeziso zenotho lezi wasukuma ngenxa yomhlaba. Namhlanje ngilempi yomhlaba sokudibene, sokuhlangene. Nxa lingalaleli mina ngapho, sokumele ngikhwele ngikonde eziyizizwe.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta ithi isiphuma kunhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ngoba iZCTU isingenela kakhulu kwezombusazwe.
Ithi uDeputy Minister we-Education ube ngu-Treasurer General weZimta. Singathi iZimta yizana. Abantu bangathi indaba umuntu wayesebenza kwiZCTU kumbe wayelilunga leZCTU indaba ebonakala ke selilunga le-MCC.
Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ivandla leZANU-PF esigabeni sakubulawayo liqhube ukhetho lwama-provincial elections olokukhetha inkokheli zalesi sigaba namuhla eDavis Hall kobulawayo. Kodwa kulamanye amalunga abencintisa kulolu khetho abikwa ephumile abalisa umnumzana Isaac Dakamela lo umnumzana Jabulani Sibanda laba abekade bekhangele ukuthi bazancintisa. Sikhuluma nje kubikwa kuyabalwa amavoti njalo impumela sizayizwa kusasa.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta ithi isiphuma kunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ngoba isingenela kakhulu kwezombusazwe. Unobhala jikelele weZimta umnumzana Tepson Sibanda uthi inhlanganiso yakhe ihlangane yacubungula lolu daba njalo isilobele iZCTU ngesinqumo sayo.
Hayi, bona babamba izinto ncela lapha thina kade sikhuluma ngentaba yezinduna ukuthi intaba leyo ibiza thina. Ngathi sengibhethe umnyaka ngithitha ngokuthi lingasithatheli intaba yezinduna ibiza thina ngapha intaba zinduna. Ngathi intaba leyo ibiza amaNdebele wonke.
Uxolo ke sizalise silethulela kathesi udaba lweZimta.
Kulapha okwaphuma kona isinqumo sokuthi ngenxa yeZCTU iloku ayiqhubeka ukuthi itshengisele ukuma political party ethize njengeZimta. Thina vele thina ifilosofi yethu iprinciple yethu ukuthi siba non-partisan and apolitical. So ke kwangani sokuxabana ke iconstitution yethu le constitution yeZCTU nxa yayivumela ukuthi iZCTU isi-doubling party politics. Ngenxa yaleso sizatho ke iZimta sithatha isinqumo sokuthi ngangcono imise ubudlelwane kusakhulunyiswana kulolo daba.
Ye, kungabe kulibandla le-MDC yini iZCTU iningi laphuma lapho libone ngani kuyini okuphazamisayo khonapho?
singena ngesikhathi singena ku ZPTU kwakungani ngaleso sikhathi ubudlelwano lobugabu kuphumele egcekeni kahle phakathi kwe ZPTU le MDC babungayisibo sibilo ngawubamba selibuthi qhaka dadewethu kodwa ke kuthe nxa sokusiya kuvela ngokuya kwesikhathi lapho bukhokheli sobuvezile sobala ukuthi usupporta i-political party ethile kwaba ke ukuthi izinto siqalise ukureviewa i-major reason yokuthi izinto ireviewe kungenxa yokuthi ngapha kuzinto singamatichala first and foremost we are the employees of the government sikhathwe nguhulumende second singaqhathwe nguhulumende sinjalo nje amatichala bavela kumaparties atshiyeneyo
abanye njalo babethi inhlanganiso yezimtha kusukisela kudala yazakala ingani nje balobudlelwano lebandla lezanu PF liqiniso lokhu yini
engingakuchaza lapha ukuthi thina njengezimtha iconstitution yethu clear ithi vele thina kasivelani le political party le politics of the country kodwa ke ngeke ngikwale dadethi ukuthi phakathi kwethu njengezimtha uzamtholwe MDC uzamthola wezana PF uzamthola wezana so ke ngama individuals labo ngama personality ongathola phakathi kwethu kodwa ke njenge institution sina njengezinto asilakho lokho sizimele nje kasimele political party
lo ngumnumzana Tetson Sibanda unobhala jikelele wenhlanganiso yezimtha sixoxela eseHarare siphinde sakhuluma lomnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Besingakaluzwa lolu daba. Okwenzakalayo ukuthi ama-sectors achiyeneyo nxa befuna ukuba lilunga leZCTU bayabhala ukuthi bafuna ukuba lilunga. Sile process esiyilandelayo ukuthi nxa kumbe ngusiba lukhulu wabo obhalileyo ule mandate yini evelela kuleadership yakhe amabhuku akhe akwanile yini ezabamba kusindaba zemali balandela iconstitution yabo khona okuningi esikukhangelayo nxa inhlanganiso i-applya for affiliation nxa isiphuma-ke asidingi okuningi nxa isisithi ayisakwanisi ukuba lilunga le-ZCTU njengoba nje si-voluntary organization esikwenza ukuthi siyabuza ukuthi kungaba nensolo yini sabe sisenzela ukuthi nxa kukhona esinganceda ngakho kumbe singakuqondisa sikuqondise
ye kodwa lina liyavuma ukuthi inhlanganiso yenu sixhasana lezombusazwe ukuthi ngesingisi seli-political
so ukuthi inhlanganiso i-political abantu bakuthatha ke ngendlela ezijiyeneyo bekungakaze kuchazwe ke kithi ukuthi nxa kuthiwa si-politically kuthiwoni batsho ngani phela asikaboni umuntu obuya phambi kwethu athi li-politically ngalokho njengoba nje i-membership nxa kufika isikhathi sama-election omunye lomunye umuntu uyazivotela lapho ovotela khona so kuba nzima ukuthi nxa umuntu esidinga i-political uthoni ukuthi i-ZCTU i-political ngaba kuchasise sibancedise
kodwa likaze lisebenzelana lebandla le-MDC siyananzelela ukuthi sibalisa la umnumzana Morgan Tsvangirai ngokwakhe babesuka enhlanganisweni yena le-ZCTU
asikhangelenini ke sithi u-deputy minister we-education ube ngu-treasure general wezimtha so singathi izimtha yizano abantu bangathi indaba umuntu wayesebenza ku-ZCTU kumbe wayelilunga le-ZCTU indaba ebonakala ke selilunga le-MDC kanti ke silabo ababe ngamalunga ke ezimtha sibabona phela ke nabo ngale sebengamalunga phela ezanu akaze sikukhulume khonoko thina likuthini ke lina ke intatheli ezindaba
lo ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU sixoxela eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Ivanga lemthokazi Republic Party lithi belisentaba zinduna namuhla lapho ebeliqhubeka ngokuxhasa induna yaleso sigaba umnumzana Felix Nhlanhla Mangwendiweni osanda ukuhlaselwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabevandla lezanu PF bemsola ngokuthi wathi ilizwe litheswe izijeziso zenotho. Izolo amabandla lenhlanganiso yezijiyeneyo zitshengisele ngodaba olufanayo kobulawayo. Kusenjalo umnumzana Ndiweni usichasisela ngakuchoyo ngezijeziso zenotho lezi lobudlelwano bakho lendaba yezinduna yentaba yezinduna yena athi bakuthatha out of context.
Hayi, bona babamba izinto ncela lapha thina kade sikhuluma ngentaba yezinduna ukuthi intaba le ibiza thina. Ngathi sengibhethe umnyaka ngithisha ngokuthi ningasithatheli intaba yezinduna ibiza thina ngapha intaba zinduna. Nathi intaba le ibiza amaNdebele wonke. So, thina sathi akulunganga ukuthi lithathe intaba lezinduna, liphakule linike esinye isizwe. Kahle kahle linike amashona ngale kwakhona. Nathi hayi, labo ngale amafosi bazathi kuhambe encweni. So, kade ngilwisa le indaba, ngithi nxa lingalandeli khonoko. So, kumele ukuthi lami ngithathe amanyathelo ukuthi ngibone ukuthi ngenza kanjani ukuvikela intaba le ebiza thina ngapha. Indaba yentaba bona bayayimbambatha. Abafuni ukukhuluma ngayo bangenisa okuningi phezu kwentaba. Hayi, isiqokaqela sendaba yintaba yezinduna esithi hayi yeyethu eyomvelo eyomdabuko.
Base besithi bazayithatha.
Bathi bazayithatha sebeqalisile ukwenza amalungiselelo ukuthi bayithathe benze intando yabo ngayo intaba le. Thina asivumi lokho, asikuvumi. Mina Ndweni Njola angeke ngivume namhlanje ukuthi ngivuke namhlanje ngiye eZambezi ngithi ngithatha intaba eseZambezi ngaliphi.
Basebe kungenisa njani lapha okwezijeziso zenotho?
Izijeziso zenotho ngathi kumele zingene nxa lingalaleli ngentaba leyo. Ngoba ngathi umthetho wezijeziso zenotho lezi wasukuma ngenxa yomhlabathi. Namhlanje ngilempi yomhlabathi sokudibene, sokuhlangene. Nxa lingalaleli mina ngapho, so kumele ngikhwele ngikonde ezizizwe ezaloba umthetho lowo womhlabathi ukuthi hayi ngabe kwakungela kudonselana ngomhlabathi. Umthetho lowo wezijeziso zomhlabathi wawungaba wayengase abekhona umthetho lowo. Yikho ke ngithe hayi madoda, nxa lingalaleli ngiqeda umnyaka ngizama ukuninqweba izindlebe sikhulumisane, lokho elingalaleli lokho eliqhubeka phambili lami kumele ngidobhe ezinye izinduku engazi ukuthi ye engcezi ngalihlehla indlebe ukuthi lani lihlale phansi sikhulumisane lani libone ukuthi hayi Ndweni ukhuluma iqiniso yintaba le ngiyabo.
Abanye njalo bakubona okomfanekiso lomkhokheli webandla le-MDC sebesithi uyamsekela, kungabe kuliqiniso lokhu yini?
Ukumkhokheli we-MDC ngahamba laphana ukuthi njengenkosi yomdabuko kumele ngizwe kuye laye ukuthi ukhuluma ngani ngesimo esikhona elizweni. So isikhathi esiningi ngilalela laba ababusayo, ngihamba kibo ngibakhulumisa sihlala phansi ngiyabazi ngale kwakhona yini angibazi. Yikho ngasukuma ngathi ha-a wothi ngizwe ndoda lawe ukhuluma. Ngizama ukuhluza ukuthi engxenye amakhosi angangenela athela amanzi phezu komlilo lo okhona eZimbabwe. Kufunza ukuthi amakhosi benza khonokho thina asilandeli phansi. Mina angigqoki ikepesi yephansi, angigqoki i-t-shirt yephansi. Bonke abantwana ngabami, njengo-headmaster abantwana bonke esikolweni ngabakhe, kuyafana.
Leyo yinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwendiweni owentaba zinduna sixoxela ye ekobulawayo.
Langilela ndwandwe,
langilela
ndwandwe,
langilela
mshweshwe,
langilela nampala fokembula.
Langilela ndwandwe,
langilela.
Izakhamizi zemaphandleni zithi amabandla ezombusazwe alokho engafezi izithembiso zawo emphakathini ngoba zilokhu zibhekane le ndubo ezithiyeneyo ngesikhathi iningi libhekane le ndlala enkulu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Guda Kwashe Zulu isakhamisi eMatopo njalo uthi belokhu bedubeka.
Silama-rural service centers. Ama-rural service centers lawa ukuthi ama-youth anikwa izindawo noma abadala baphekelwe banikwa izindawo akula. Asilamadamu ukuthi sikhona sabantu senza i-development. We are failing to develop the area.
Izakhamizi emaphandleni kazivunanga lo nyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekujeyiningi kulesi sabelo sezansi emandebeleni libhekane lendlala enkulu kakhulu. Izifuyo ezivalisa inkomo lazo zisengozini okucuba ngoba azetshabalela amadlelo kukanti udubo lwamanzi seluqalile ngoba amadamu esesitsha okuzadala ukulahlekela kwezakhamizi enyandeni lakho babhekane lo dubo olufanayo. Umnumzana Dennis Moyo uthi basebunzimeni obukhulu lonyaka ngenxa yendlala.
Idamu lethu esasilakhile sincediswa e-organization yamalima lincane lalo njalo selitshile. Okutshengisa ukuthi isimo esisibi kakhulu even khona lebantwini khona lonyaka sibili akulanto enhle sibili abantu bahlaselwe kakhulu abavunanga badobhanga lutho emasimini. Okudingeka kakhulu ukuthi sibili ngombono wami ukuthi ngabe uhulumende uyaphathisa kakhulu wonke umuntu athole inzuzo yokudla ngoba isimo esikiso sibili hayi sibucayi kakhulu sibili lapha esigabeni.
Umoya uphinde wachothoza labo abahlukuluza induna yentaba zinduna. Mnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe endiweni esithi inkokheli zomdabu kumele zihlonitshwe.
Okungukutsho ukuthi uhlukunyezwa kashifu ndiweni sibini kuyinto embi kakhulu ongamelanga ukuthi ngabe yenziwa, ongamelanga ukuthi ngabe yindaba sibili eyenzakala elizweni lakithi eZimbabwe ngoba ababusi bomdabu thina sibakhangele njengabomlamulankunzi ukuthi lapho thina ema-church sixabana babe yibo abangenelayo, kwezomba ngazo sixabana babe yibo abangenelayo. Laba abakwenzayo ngabe baphathwa ngamanhloni sibakubona ubana akufanelanga ukubana abaphathi bomdabu bahlukunyezwe.
Kusenjalo iqula ledalele ephalamende livakatshele enkambeni amapholisa eGwanda izolo ukuzohlola ukuthi izibotho ezivalele ezitokisini ziphathwa njani. Likomiti iveze ukukhathazeka ngokuzalakala kwengubo kulenkamba njalo imangele ithola kuvalele isibotho esisodwa nje. Omkhulu wamapholisa ezansi emandebeleni ukhomishina Patson Nyabaza ubizwe ngolwesithathu ePlumtree ukuthi inani lamacala adalwe lonyaka kusukela ngozibandlela liqongile ngesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% njalo lawo macala abaliza ukubulala lokudlwengulwa kwabantwana. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lapho axoxe khona lolwela ilungelo loluntu umnumzana Mojalifa Mukwele bexoxa ngodaba lukaCaster Semenya yena ogijimayo oseSouth Africa.
Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga msakazi.
Ya, ungasitshela ukuthi ulubona njani wena udaba lukantombazana lo uCaster Semenya?
I think okokuqala ngiyabonga njalo ngithi kulisizi ukuthi imvelo lendabuko yabantu isiyahlulelwa zinkantolo okukwenza kimi kube lubandlululo njalo kuyilunindozelo olukhulu kakhulu. Singakukhangela uCaster Semenya uzalwe evele nje elama hormones wona lawo anjalo ngakho ke akazenzanga kodwa inkantolo yekuthi uma efuna ukuthi angintisane labanye omama kuzamele ayehlise izinga lama hormones lawo alawo emzimbeni kimi kulubandlululo kakhulu. Iminwe ivele kayilingani sizele ngendlela ezijeneyo. Ngizakunika umzekeliso ngalo ubaba ogijima kakhulu uSaint Paul Usain Bolt uzele emude abantu abade by ngakhona lokho bavele bale advantage ukuthi ama feet abo makhulu angagijima labantu abafichani yabe vele le advantage phezulu kwabantu abafichani ngakho ke kusuka kube nje indlela la ngimvelo yakhe ukuthi yena wazalwa emude ama feet akhe azaba makhulu isiminya la yezelwe ngumama wazalwa elezinga lama hormones eliphezulu kudlula abanye omama imvelo yakhe ukuthi kuthiwe nxa efuna ukuthi angetshani labanye omama kuzamele abayehlise lubandlululo njalo lincindezelo olukhulu kakhulu ikakhulu nxa sesikhangele kawuqali ngaye baningi abantu kumdlalo zokuncintiswano abayakade sibabona abazelwe bele mazinga ama-hormones atshiyeneyo bangobaba bangomama bencintisana labanye abangabesilungu kodwa kungazake kuzwakala ukuthi kumele bona bayehlise izinga lama-hormones kuye kusuka kusimangalisa ukuthi ngoba lo ngumuntu wesimame njalo ongumuntu omnyama yikho sokumele ayehlukanise sisuke sizibuze ukuthi engxenye ngoba ngumuntu omnyama yikho kumele-ke ayehlukanise izinga ikanti abelungu baningi singafundisisa ku-history yezemidlalo baningi abazelwe benjalo
ye kodwa labo abaphikisana laye usemenya bathi bona kanti njengoba engumuntu othetheyo yena engumama usezenza ubaba ngakho ke kumele ahlatshwe amajekiseni athundubeza ubulili bakhe ungathini wena ngalo
hayi ke lapho abantu sebesuka ke behluleke ukuthi umzila usudweba ngapha ukuthi usimenya asivumelani nini okokuqala ukuthi uzelwe ngumuntu ongumama kumbe ongubaba indabuko lozalo yakhe ithi uzelwe ngumuntu ongumama ngakho ngalokho nje kuphela kuyamnika ilungelo lokuthi angintisane labanye omama eselandela imizwa yakhe lokuthi ufuna ukuphila impilo yakhe njani ukuthi ufuna ukuthatha abantu lokho sokungokunye usimenya uzelwe ngumuntu ongumama njalo uncintisana labanye omama yikho umthetho lamalungelo amvumela khona khonoko
kodwa bona labo njalo abaphikisana laye usimenya bathi bona nxa kuyukuthi wazalwa enjalo kungani egela inwele njengomuntu wesilisa agqoke njengomuntu wesilisa aphinde achate umfazi yena laye engumfazi kodwa nxa kufika ezokugijima abesefuna ukugijima labanye abafazi yena eziphatha njengomuntu wesilisa
usimenya ulelungelo lokuziphatha njalo aphile impilo yakhe ngendlela afuna ngayo kakukho ngitsho lo muntu oyedwa la emhlabeni olulungelo lokuthi atshayele omunye umgoqo kumbe umbono wokuthi uphila njani uzelwe ongumuntu ongumama ufisa ukuphila impilo yakhe njengomuntu ongumama othandana nabanye omama njalo othetheyo omunye umama kulilungelo lakhe lokho ngaphansi kwalowo mhlaba kakukho ngitsho lo yedwa wethu ongamtshayela indima ukuthi kumele aphile njani singakhangela umkhona umdlali odumileyo obesaziwa ngokuthi ngu-Bruce Jenner uncintise kakhulu engumuntu ongubaba wawina indondo eziningi kodwa eminyakeni edlulileyo uvuke sithi yena ufisa njalo uzizwa angani ungumuntu ongumama wasezitshintsha wasephila njengomuntu ongumama etshintsha lebizo kakutho ukuthi indondo zonke le mncintiswano yonke liyana incintisa obaba esaphila engumuntu ongubaba siyesulwe hhayi bo wayenza ngaleso sikhathi ephila njalo abantu kumele sikwamukele ukuthi umhlaba njalo la malungelo akuvumela-ke khonokho ukuthi abantu baphile impilo zabo ngendlela ezinjalo singabe singakuthandi kodwa yikho kukhona njalo amalungelo abantu ngaphansi komhlaba akuvumela khonoko
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi sibongile mnumzana
siyabonga
sibonge uChris Gande weStudio 7 nobexoxa lo Mojalifa Mkhwele siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lamuhla sixoxa nonkosikazi Juliet Nkiwani isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe sihlaziya ukuthi inhlanganiso le isiza ngani abesifazana
inhlelo zinengi sibili siyakhangela futhi ukuthi kule zinsuku sibhizi ngayo i-quota system uthi sihlomise omama ukuthi sizwe ukuthi bona bathini ne-quota system lekhona siyakhulumisana labo abanye bezinye bengakwazi ukuthi kuyini so nxa sesixoxisana labo ukuthi hayi luhlelo oluhamba kanje kanje ukuthi omama babe baningi phela ezindaweni zokwenza ama-decisions emaphalamende ema-councilini ngikhona umama besingakwethi kulo hlelo lunye noma bekukhuluma besingakuzwisisi sebeluthanda ngokukhulumisana njalo bafisa ukuthi ngalo uyaqhubeka angithi luyama khathesi ngayona le term so umama bazama ukuthi enxa ngase yakhulumisana luqhubeke lango-2023 lube lokhu luqhubeka kusiya khonayo size sibone ukuthi omama sebengene emakhanselini umama sebebaningi ephalamende umama sebebaningi ezikhundleni ezithile ngisho le misebenzi nomama ba-aplayela imisebenzi yonale eminye eqakathekileyo but nje uhlupho lapho esingakaboni ukuthi senzani silabo omama abasemaphathini bayakhala bathi asilawo amandla okuthi siyejinta i-constitution ama-political parties zavuma bathi bona hhayi siyayinanzelela i-quota system kanti asikakuboni kakhulu sivile kuma-constitution abo bekutshintsha ukuthi kube mandatory sivile ukuthi umuntu wonke abone ukuthi uyakulandela ukuthi omama labo baba baningi lanxa befield ama-candidate bafonge ubaphosela abadliwe so mama abanxa siphilisana labo bathi akuzima obaba labo kabafuni ukuthi sibe khona bapho ngokuvuma nje but abasincedisi kakhulu basiphosela siyedliwa kuma-primary kube basiphosele kuma-constituency laba bona ukuthi vela abalandawa lawo bazadliwa uyedliwa khonalo usuvela lusudliwe sudantiwe subuyela ngikhaya vele suyihlekisa yizo izinto ezenziwe omama bangani kabafuni ukuphatheka
kodwa kuyathembisa yini ukuthi bangaphatheka kusasa kumbe liyakhulumisana lalaba sebevele sebephathekile
laba abavele sebephathekile siyakhulumisana labo ukuthi kababuye bazehlomisa labo mama ukuthi hhayi kuzima kodwa kuyasebenzeka kuyangeneka buyanini asibuyeni sibe baningi emakhaya khonapho bayakhala bathi hayi imfundo yethu yefika khona ngale layo isihluphe sithi hhayi kuyakhulunywa ngendimi zonke bathi hhayi ukucabanga nxa uvele ungela mabala lakho kuya ku-intimidate thina njengenhlanganiso sesikwenzile khathe especially esigabeni sakithi esigabeni segwanda north sikuthetha ama-wadi angu-2 savula okuthiwa ngama-village study group ama-village study group lawa sadinga amavolontiya abazancedisa omama academical omama bakwanisa ukuzibalela bantambama nje bayahlangana bafundise khona ukubala lokubhala nezikhathi zabo bafundise futhi le-constitution khonapho sizama ukuthi ngaleyo ndlela omama bangaba lezi zinto esikukhangelayo ukuthi kubo-s d c lapha ezikolo hhayi omama baningi esesikufisa ukuthi ngabazuleke baye phambili
kodwa ku-quota system lapho inhlanganiso yenu iyakhankasela ukuthi kuqhubeke
siyakhankasa sibili ukuthi kuqhubeke kunje nje yikuthi nje ukubhoda besingelayo ibhajethi yakho nje ukuthi sibhode sithole sibizile lama-consultants azasibhalela ama-petition kodwa sibhizi khathesi omama uthi bomama lithini omama bathi akuqhubeke ngoba sebesingakwazi sesizazama ukuthi singenise lapho
lowo nkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla se-Women Development Association in Zimbabwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kulona lolu hlelo hayi-ke silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa-ke singahambi iqembu leBulawayo Chiefs lenqobe ele-Dynamos 2-0 emdlalweni walamuhla olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC